Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngokips Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is we will get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga ejani le-cabinet apho se afane cacu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
Hi, David Coulthard. Do you swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor?
Umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kule Melika ngamalucatha e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha ejalele le-cabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe umnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa umnumzana July Moyo owayegokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe umnumzana Dungaye Mnangagwa lo mnumzana kula kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphatha intambo benhlangothi ezishiyeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphathi ntambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is we will get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed it means that I am satisfied. I don't know who's not satisfied. When they become president, they can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owe political Actors Dialogue Pollard.
And through the Pollard platform, we were able to interact and exchange views across the board. The entire framework of government, we were able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform, I will continue, so that all the, I don't know how many people have contested, will come on board.
Acha abakhethe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rotsi obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphatha intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi ntambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lo mnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ku-cabinethi yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe. Ubona ngani lilifa lakhe elokuthi uzafaka abantu bakhe, fake izihlobo zakhe kube yiyo i-cabinethi yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana omnangagwa kwakhe kazange anqobe ekhethweni, kala mvumo yokuba efake i-cabinet, kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho sikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msomelwa Ndlovu isikhulumeni sebandla lezaphu uthi akutsho lutho okwethulwe ngumnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxabethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lo nkosikazi wakhe yena umnangagwa kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singiyakibo emakarangeni in general but in particular ngiyakhe lemoli yakhe akusimangazi kakhulu ngoba even nonkosikazi wakhe umnike i-degree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka ku-cabinet.
Umnumzana Kuda kwaShezulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami bemfisi tingani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC wathatha ingxenye ku-ZANU-PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungakhethwa ukuthi lowu ngabantu bezana uPF bodwa lapha kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Brisk Ncube isakamuzi saseGweru.
Akunanto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokwaphoyintwa kwama-ministers eZimbabwe ngoba i-trend sise yasitshela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mtswanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko usekugatsha olubona ngizabe isifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngusifica mfundo Amon Murwira ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu ubisele abaningi akade bekudayela ekhabhinethi kungakwenzi ukhetho abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kirsty Coventry, unkosikazi Opamchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikaunsili yakwaBulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulthard ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkhansila Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Hi, David Coulthard. Hi, David Coulthard. We'll say that I will well and truly serve. This way that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of the mayor. Bulawayo City Council in the office of the mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coulthard ofunyiswe ngumabhalani wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana nobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know of the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Into kumele silandzelele ukuthi sisekhodleni sefosi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandele sifosi.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisole lolukhetho.
Umeya o-imposiweyo engangena no because kuchose futhi umeya ozakhethelwa abantu ayikhona ukuthi abantu basuke emashonalini bezositshela ukuthi ufakani ubani basitshela ukuthi kuyafaka ubani umeya ngubani udeputy ngubani iBulawayo isigodlo senkosi lesi umuzi kamzili kadlo wachiya uthi abakhiwe ezigaga ezinkulu lamashona kawuvusa.
Ilunga lebandla leZANU-PF ukhansila nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lwe-proportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo. ezibalulekileyo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo, umnumzana Sweden Chiroza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Ubana uthole umeya ozathi nxa efunga ethi uzathatha indaba yezilamkhuba athezise laba ababeyenza into ezingalunganga phakathi kwekhansili. Hayi, labo uDavid Cotter uvele kwakhulunywa se-YTP ukuthi uzakuba umeya, angibona ukuthi kungathiwa yi-imposition.
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe ongowesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta.
Ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusandakwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweleZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Akesizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwa ndawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalaba abaqholozayo. Kodwa uqiniseli semthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapha ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgcini.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhube ukhetho elizweni enjeni leZimbabwe ngoba le mthetho yalo ukuze kumele phela kwenziwe ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakwe-ZANU PF bathi avele akulona ukhetho luya kwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu be-ZANU PF ayisobanikazi beZimbabwe. Zimbabwe ngomuntu wonke oseZimbabwe, athi abantu be-ZANU PF. So kunabantu be-ZANU PF ngumbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphila beZimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke owaphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi kungkona i-SADC ilayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yabe isebunzimeni khona. Lokho kwebengasikokokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze bathola inkululeko yethu. Basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyanise likhulumisane kwabo umgabelo mawuthwangirayo kwaze kwaba le-Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusonto entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla le-ZANU PF lilokhu liqhokela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla le-ZANU PF kumbe lizakwenzani khulumo?
Lokho kwenziwa libandla le-ZANU PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda. Kodwa iqiniso liphelele labo bayakwazi ukuthi iposition ye-SADC ithini, bayakwazi okwenzakalayo kulokunye okungenzakali phambi kukazulu okwenzakala ngemva kwezivalezelezivalwe ukukhulunyisana abakhokheli abe Africa besadak bekhulunyisana lobaba uMnankoko bembonisa ukuthi hayi kwehlule baba khulumisana lobaba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo ezimzuzu ezilandelayo.
Ye, so ke kodwa ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa abachaywa benziwa konke lokho ibandla lezantu ebulingabe lezamani khona.
Hayi, desperation nje ukuzama ukwetusela abantu lapha lalaphana lokuzonda uyabona nxa ungakhethwanga uyakuzondile ukuthi khadlaki nani kungikhetha ukwanisa ujezisa abantu okhethiweyo kajezisa abantu okhethiweyo uyajabula uyabonga abantu asikabona ukuyabona nxa ugebonga abantu sibona ethumba abantu echaya abantu ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafasa Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohle liphinde ngezokhetho.
What challenge is the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokhutshwa ngefanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Lokho akwenziwa ngababandla aphikisayo akukho sibili kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hathi esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu okwamanje akulakhetho oluzakwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028 okunye lokhu okukhulunywa ngamakhungakhunga nje asikulandeli thina lokho silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa nami ngikhethwe ukuba lilunga ledala lephalamende pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje seledumele edlula.
It's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they promised that they were not coming to parliament to take the oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stopped. Continue it.
Unuzana Tafaza Mugwadi ngophethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001 okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ngenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambanisa kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nqangapha manje siyathatha 20 years kulwiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engama-22. Abantu kuyini okungaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba
Ye, iminyaka yona leyo ngamakhulu ngamathuma amabili la kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America. Ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezinta ababhubhayo ngalelo la ngesehlakalo sona leso. Yikho ke akulula ukuthi ukhohlakale. Kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa ukukhangelwa zizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nitshilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhu yanokwenzakale.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years, kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungenzayo okwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa sithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe iframe ya-China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu i-stairs esikhulu. So kwamangalisa kakhulu ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu benanzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Tabo Kancube ecingweni ese-Dallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou ingcitshi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela nje uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyelids are turned out or are turned in, when they are turned out, it's
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelids ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Compresses with a clean cloth that is warm on our eyes.
Ukusebenzisa ama-warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayaqondiswa amagogo bangathi iziboniboni ngesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhathi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha ezithize, kumbe sichaya ukuthize, kumbe sitshisa ukuthize. So siya khankasa ukuthi abaqhashi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezeneleyo.
Inkosikazi Beauty GG owebhizimusi le Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Lathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama-glasses or ukufaka ama-computer screens ukumele ukuthi abangaspoile amalokuzeni amehlo abo.
Uthi kuqakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama-healthy diet ukuthi abantu bangadla oku ifood enjani kuyenza ukuthi amehlo angaspoili, even the elderly ukuthi ama-diet enjani ebancedisa ukuthi ama eyesight abo anga.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneninene ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwamanje ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha ke enkundleni yethu yeFacebook VOA Ndebele. Ndingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, ulakho ukuthi uthande ipheji lethu khona kokuthiwa like. Right, sibone ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona ke kulo ntombi zodwa mlambo uthi sizwile ke ukuthi kulokhuta lo tonga laba ke ngaba komnangako asebengene ucabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa yi-dynasty. Isikhona i-dynasty yakwamnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa ke kulabo ED abathathu, ED fe kubhala njalo kusho njalo. Kuzobuya ke uLucky Indlandla uthi hayi siyabona ke sokungani lokho ke ngokwemoli ukukhethwa kwa-market ministers konke lokhu. Kuzobuya lo Moyo Zwane laye uthi ye bakithi lapho sokungazani ke ngosobhuku labangani bakhe lemoli zakhe abangene khonapho ukuthi bakhobe into zeZimbabwe. Kuzobuya ke uJocelyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba ungathina lokusasa uqhube kusenza njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya ke uBheki Chabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobu kunzima lokhu sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye kuzobuya ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL. Siyawazi ukuthi kutshoni, iphinde ibhale lokhana ukuthi kwa lokhana phela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka zeqeduke. Kuzobuya ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya mtholi Ncube uyahamba mtakababa sekufisele futhi khona ngapho ke sikufisele inhlanhla imfowethu singazi ukuthi kumbe sebesiloko siqhubeka ngama bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni phoki ice cream konke lama chocolate lesifela emlonyeni sazi sikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngaphi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbewe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhetha izihlobo zabo. Prince Msipa uthi wa waswelakala umuntu akazi sikhangele ucabinet akula ngisho next asibone lutho la. Then uzobuya umoyo dinga ulwazi uthi kuzima kwelakithi bantu kambe siyophephelaphi sokunje. Rosine Madao la uyakhuluma lapho uthi sokwi-family business sokukhanyawazani Zimbabwe yi-company Zimbabwe Private Limited. Uzobuya lo Ntombi Ndebele uthi ngaphi ya uthi ngapha-ke ya kuzima Ntombi siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni Moyo uthi kanti ngokwefemily yini bantu enkosi lokho kulobo zima kakhulu. Uzobuya Johansam Kiwane naye ukhuluma okufanayo kodwa-ke isikhathi sethu zwe sesingani sesidliwe ngumangoyo. Qhubeke nje likhuluma i-cabinet lesiyibona entsha nokunye okuthiyeneyo singadliwani izihlobo sike sikhangele khona nokhu-ke ekade silakho namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale le-cabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe ikho khonokho-ke khona kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya-ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani Ake isikhathi sasiphelile ngoGibbs Dube lilandle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.